Zimbabwe has presented itself to be open for business, which we believe is a
problem. Zimbabwe lithise livule amasango kubosomabhizimusi. Kulinyathelo elihle, siyalibuka. Kodwa ukuze ilizwe lihuge abosomabhizimusi, kumelele Zimbabwe lithathe amanyathelo alandelayo. Ukuvikela abokuza abalamabhizimusi, ukwenelisa ukususa inzuzo yabosomabhizimusi bokuza elizweni leZimbabwe besisa emazweni abo, ukuhlonipha izivumelwano labosomabhizimusi bokuza, ukuvula umnotho usebenze ngendlela ekhululekileyo. Lokhu ngokunye esibona kungaphathisa ilizwe leZimbabwe. Ngokubona kwethu, nxa kungalandelwanga lokhu, osomabhizimusi abavela kwamanye amazwe bazabheka bucwadlana kweZimbabwe.
In our view, failure to do so means that investment capital will always look past Zimbabwe to other safer havens.